indaba ku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zilithumi lanhlanu kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana nebandla le-MDC.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokhu enesifiso sokubulala abantu njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa nguhulumende kamnangagwa.
Angilalwazi sibilukuthi kulabantu abathunjwa. Ngizamile ukuwudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo.
Amabandla ezokholo lwesikristu athi kumele umnumzana Nelson Chamisa nomongameli Emmerson Mnangagwa balungise konke okuhlupha abantu beZimbabwe. Sizalethulela ezomculo lokunye okunenginengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwaleMelika uthi kubi kakhulu ukuthunjwa wabalwela ilungelo likaZulu abanjengomnumzana Tatenda Mombeyarara othunjwe izolo ngabachathengelwa ukuthi ngamapholisa ensida abamtshaye bamthiya ethe daca egangeni ebuke unyawo wathelwa ngomhluzi omsubule umzimba. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo ngesikhathi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa acothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguJamisa uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi sile jaha elikhankasela amalungelo oluntu kuTatenda Mombeyarara ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla le-MDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kamnangako ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
UMakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokhu enesifiso sokubulala abantu njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvula amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodlo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla le-MDC ukutshengisela esiza kwenza kasidingi msindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayethusa kakhulu ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesikhiwa i-re-engagement ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu esithi international crime i-torture. Siyakwazi ukuthi e-convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe kumele umuntu nxa ecala abotshwe athonisiswe, kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kusho ukuthi ilizwe nxa kunjeke selephule umthetho womhlaba sizaba nzima ukuthi sithole impumela kulokho esikwenzayo kokuthi sizama ukuthi sidlalane namazwe omhlaba njengoba besijeziwe ezinye ejezi zomnotho ama-sanctions ngabangela ukuthi kathesi ke ilizwe leli lithole selisethezwa ukuthi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu ngindlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamishwa lokho ukuthi abantu bahlukuluzwe abantu bakholise ilungelo labo njengoba libhalwe kusekelo sombuso seZimbabwe ukuthi kuzwe lokho hayi kutshengisela ukuthi hayi ye sesihluleka ukuthi silandele isekelo sombuso elizweni.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kwakuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla le-MDC elifuna ukutshengisela emgwaqweni.
Angilalwazi sibili ukuthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo. Sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo. Kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imibiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kule zinto ezinjengalezi. Imbona ngani okukhona nje lokuthula angazi ukuthi kathi laba abantu bakuthatha ngabi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizweni lokwana ukuthi abantu bathi bona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha bethatha impahla zabantu betshisa impahla zabantu besenza yonke into enjengayonaleyo. Hayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana kasoze kwenzakale futhi abakhangela ngezoku uvikela abantu konke lani yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo yiko uhulumende inyathelo lithathayo. Okunye engikubonayo mina ikuthi nje asambe abantu bakhulumisane xa kulenye into ukutshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho. Abantu batshengisele ngokukhulumisana abantu bahlale phansi njengayizolo kanti kwehlulane. Ingani izolo lokhu onkomo labomgabe besilwa izaphu lezanu kungabonwana bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma ngesikhathi esedlulayo ku-inclusive government eyabakhona phakathi kwamabandla amanye MDC lezanu PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonoko. Nganamhlanje futhi ukuze kulunge konke khonoko esikudingayo ukuthi kulunge njengamazimbabwenzi asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabele kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kwenu lokhu elifuna ukukwenza ayisikho. Lina ekwenu khangelani phambili lizwele abantu izinto zilungele abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho lolo oludlulileyo. Ngokunjalo yiko sokukhangeleyo bakithi akube njalo njengamazimbabwenzi ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imibiko leyo seziswelakale abantu abasizondayo bazabe lokhu bekhipha imibiko yokusixabanisa le mibiko yokusidiliza le mibiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso. Ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigwaqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho. Amalunga enhlanganiso yokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations ayenze umhlangano izolo lomnumzana Nelson Chamisa ocanda indlela angakhulumisana ngayo lomongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye walabo abangene umhlangano lo umfundisi Kenneth Mutata uthi badinga indlela yokuthi ababili laba balungise okuhlupha uZulu eZimbabwe. Umfundisi Mutata uthi bakubone kuqakathekile ukuthi baphendle indlela zokuthi uChamisa loMnangagwa bahlale phansi bahlenge ilizwe elilomnotho obhidlika okumangalisayo. Kasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC kanye leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Okwamanje othi sikhangeleke kwethulwe ngamaphephandaba lemsakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Unobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Pupurayito Garebi uthi bazathwalisa nzima abantu abakumabandla aphikisayo abafuna ukutshengisela emgwaqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho kweleZimbabwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation. inhlanganiso yomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association isimise abadlali bonke kanye labaqeqeshi abaqembu leZimbabwe Warriors elayangisa ilizwe emidlalweni yomncintiswano weAfrica Cup of Nations kweleGibhithe. Iqembu leZimbabwe Warriors lanqotshwa okuyimangalisayo ngeDemocratic Republic of Congo, okwenza abanye abantu bacabangele ukuthi kulabadlali abathengwa ukuthi badlise emidlalweni le. Sokudingwa abadlali labaqeqeshi abatsha abazangena kuqembu leZimbabwe Warriors. Kusenjalo iZifa ibika ukuthi wayengumongameli wenhlanganiso le uMnumzana Philip Chiyangwa lowayengumsekeli wakhe uMnumzana Omega Sibanda kumele bengavunyelwa futhi ukuthi bengene kwezemidlalo yenguqu. Lokhu isikhathi senu kwamanje ukuthi likhulume konke ke elikufisayo. Liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, thatha ke iWhatsApp yakho ufitizele isibonelo sana sokukhuluma ubesosithumezela umlayezelo kulombolo edi 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathiyane namhlanje.
Sanibonani basakazi nabalaleli ke-Studio 7, mina igama lami nguRafael Mavela Ncube. Ngiyawusekela kakhulu umbono webandla le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi kube lokutshengisela siphonona ngomumo womnotho nokuma kwezinto elizweni. Izinto zivele kazisamanga kuhle. Sokumele sisende imessage kugovernment. Singayisenda njani imessage ngaphandle kokuthi kube nokutshengisela okunjengakhonokho? Sifuze sitshengisele ukuze igovernment ibone ukuthi sile msolo esiyisolayo kathesi i-toll gate ithi $15 imota ezinjalo. Amabhasi lamabhonethi aselalamela i-$50. Kunzima, isinkwa sisithenga $15 emashop khonapha. Kunzima, akusadleki. Impilo isinzima nxa uhola ibond uhola 480 to 500. Nje ukuthi uphila njani nabantwana ngendlela enzima kangaka. Sokumele mpela sikule kufanele ukutshengisela. Mina ngiyakusapota kakhulu, ngiyabonga.
Hayi, mina kade ngarekhoda ku-Studio 7 endabeni ze angazi ukuthi noma ngirekhoda ngesikhathi esi-wrong noma ngirekhoda kanjani. Ngiyacela basakazi, uma ngabe ngizothola umlayezo wami lingitshele uma ngabe ngirekhoda ngesikhathi esi-wrong, ngoba angisekho sure. Ayibaki imiyalezo yami ngiyathumela sengaze ngabeka phansi, sengiqala futhi namhlanje ngoba phela akusizi ukuphela umoya. Ecela bandla ningifake nami emsakazweni ngike ngikhulume nje okungaphakathi kwami njengoba lisiphi ithuba lokukhuluma. Ngiyabonga.
Lokho ngiyakusekela. Mina okuzokwenza kufanele kwenzakale ngolwesihlanu okutshengisela eZimbabwe ngesimo sokukhona sokuwa komnotho, abantu bezwakalisa izikhalazo zabo njengawo wonke amazwe omhlaba nje. Ngiyakusekela kakhulu iminkosi nathi ndlovu. Angathi kungaba lo mphumela omuhle, ngoba lokho okwenzakale elizweni kunzima kakhulu. Ugetsi uhamba ama-hours 19 hours yonke. Angikhuluma ngokomsebenzi, ilizwe liyapha, singaphandle kwamazwe siyahlupheka. Kunjalo abasifuni, asinamaphepha okuphila kulawo mazwe, siyahlupheka, sazi ukuthi siphephele ngenkokheli zeZimbabwe ezingamazela. Zona lokho ziqhubeka zitshontsha ziya phambili. Ma bona begula baya kwamanye amazwe bayokwelatshwa, bayafulaya bebuye ko-South Africa belatshwa. Labantwana babo labazukulu babo ababawutshelwa amaphepha nokuthi amapemiti bahlezi kuhle badla izimali, into esiyaziyo leyo. Kodwa thina isizwe seZimbabwe ma betshela amanye amazwe ma bewinile kulolo khetho bathi bavotelwe yithi, kodwa sihluphekayo sihamba amazwe ngamazwe sihlupheka, kanti kuyaze kuphethe ngani vele.
Yebo yebo, uStudio 7 lingabe litshona njani lapha likhona? Ye, ngufoka kasela ke lapha uCloud lapha koBulawayo. Hayi, ngithi phambili nge-demonstration abantu asidemonstrateni sikhulume izikhalazo zethu, sikhale kuhulumende ngalokho esifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakugcwalisisa ezithembisweni zakhe azenzileyo ngesikhathi sama-election. Ngithi-ke asambeni sidemonstrateni singadilizi izinto, singalwisani kungabi lokulwa let's demonstrate in peace in love singabantu abakhulile abezimbabwe I think we are mature now ku politics okufunakala ukuthi kube le peace njengokuthi singabantu bani ye ubuntu buqhakathekile kakhulu let's do it
Yeah, ibizo lami Caroline Moyo. Ngithi mina ez abantu bakumphakazi abayekele indaba yakaThamisa bengangeneleli kulo ukhetho lolu ngoba ngibona mina kuzobotshwa abantu bakwamphakazi kuphela kube abantu basemashonelenda angeke beze bebotshwe. Abangangeneleli ngitho kabakuyekele kunjalo ngokwabo khona bebezenzile bona bodwa
ngiyabingelela abasakazi abathandekayo lapho okhulumayo ngohloniphani Moyo owaseNtebe ngokuzalwa khona mina ngokubona kwami kungasomqondo omuhle ukuthi bengene esitaladeni ngoba kuyabangela nje ukuthi abantu begcine besifa nje ngento engekamsebenzi
ngiyabingelela msakazi ngihloniphana inkomo mina igama leyo mashi mina ngiyayisekela kakhulu MTC ngithi lowo msebenzi abawenzayo emashi imashi ayiqhubekele phambili ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya kusho ukuthi uhulumeni kawabumnangagwa kusho ukuthi yikho lokhu ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo ngiyazibongela msakazi
Yes, siyabonga kakhulu ke kulabo abasithumezela imilayezelo etshiyeneyo ke lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni lisithumezele ke imilayezelo yenu kunombolo ethi 012024650318 leyi ke iWhatsApp phela siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kubikwa ukuthi kulo muntu odubuleyo amapholisa ayisithupha ePhiladelphia kubalamba kwale Melika endaweni lapho amapholisa abedinga khona abasebenzisa izidakwamizwa abesifazane abaningi batshengisele izoloko leBrazil bekhuluna ngeholo eliphansi emapulazini lakwezinye indawo kubikwa ukuthi ibutho laweChina selingenele kulokhu ke okweHong Kong okulabantu batshengisela khona Ukuhlelo lethu zibandaba lapho esikhuluma khona ngamaqhawe alwa impi yenkululeko. Namhla ke sikhuluma lobaba uNkosikati Giyane, ubaba uNkosikati Giyane khona ngale ke eVictoria Falls. Baba Giyane siyawamukela ukuhlelo.
Hayi siyabonga mnumzana Sipho.
Ye, akusitetu ngapi konapho?
Ah, kade sisemaphandleni lapha eChisuma, kugcwadlana nje leVictoria Falls.
Singathi wona ukubandla liphi baba Giyane?
Mina ngubanja elibusayo elezana uPF.
Yes, singathi ke nxa sikhuluma ke ngamaqhawe ungathini kuna?
Amaqhawe ngabantu abaqhathekileyo njengoba lisizwa ukuba ngabalweli benkululeko abathiya imizi yabo, bathiya imisebenzi yabo, bathiya izikolo, bahamba baye emazweni bayafundela ezembhobho ukuba bezolwisana lombuso wokuncindezelo owawusezwa ngamakhiwa. Yikho sibakhumbula ngakho ukuthi ngamaqhawe akithi asimsebenzela kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ubona ngazani ke nxa sikhangela kweZimbabwe amaqhawe aphethwe njani aphilayo?
Yebo kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphiwe imfanelo zabo yebo lapha lalaphana bakhona abakutholayo inzuzo zabo ukufundisela abantwana ezikolweni lokhu lalokhuya kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu abenzela esasebenzela kubona
singathi angabenzelani uhulumende wona ngokubona kwakho
nake khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona angihambanga empini angeke ngithi mhlawumbe lami ngumgibha kodwa-ke singabantu ababethunywa beshabala izimota zama-sotire zamakhiwa hamselo bhuti ukudla lapha babedlela khona mina ngokwami sibili mbona uhulumende ngabe kule lezicelo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asiqalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kwansi ukudlulisa amalawulo, kodwa ke mina ngibona uhulumende kalo ngabanike udlebe eze ukuthi bakhala ngani, abenzele khona kathi siluzane ukuthi ngokuthi khona yebo kambe basemaplazini bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lamamayini, baphiwe lokunye izinto ezizakwenza ukuthi labo bebona ukuthi ilizwe leli lezimbabwe balisebenzela ngempela, bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwane zizahlala kakuhle. Ikakhulu uma sikuqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ahlezi kuhle. Ungakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle. Pho abethu laba abalwe about 40 years ago, shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo khathi elizwe lezimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. Uyayibeka le ndaba kodwa isikhathi sesiphelile, ungaphosela ukugcina khonapho babajiya.
Mina ngithona hayi okugcine ngawatho ukuthi sikukhumbula amaqhawe ethu abasishiyayo abaphilayo, sibahloniphe ngendlela efaneleyo ukuba lathi ilizwe lezimbabwe ibe yilizwe elihle elihlonipha abantu abakhulula ilizwe ebunzimeni.
Ye, nithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNkosilati Jiyane. UNkosilati Jiyane ukhona ngale ke eVictoria Falls. Ungathinela kusasa babajiyane, siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga kithi.
Womanje ke sike sikhangele ngamafutshane okwenzakala kule Melika. Uhulumende weMelika usezama ukuguqula indlela abantu abathola ngayo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe okungaphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi ngama-green cards. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi usefuna ukuguqula imithetho yokuthi abantu bokuza bengatholi ukudla lokunye nxa besanda kufika elizweni leli. Uhulumende uthi abathola lokhu abasoze bazuze amaphepha aqakathekileyo ama-green cards afunakalayo ukuthi umuntu abe yisizalwane seMelika esehlale okweminyaka emihlanu. UTrump labanye bakhe bathi bafuna ukuthi umuntu obuya eMelika abe ngulowo ozazimela yedwa kulokuthi athole uncedo lukahulumende. Ibandla eliphikisayo elamademokrats lithi akuqondanga okwenziwa nguhulumende kaTrump okhanya izonda abantu bokuza. Kula magqwetha ambalwa asehambisa udaba lolu emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuguqula isimo sabantu bokuza ngendlela eyenziwa nguhulumende weMelika. Lokho ke siyakwazi ukuthi ke eMelika kwenzakala okuningi singazuthilithini. Ngakho nxa lifuna ukuthi likhulume ngokwenzakala eMelika, ngenani khonapho kuFacebook kumbe lapho khona ke usithumezele umlayezelo usitshele ukuthi ukubona njani konke lokho. Sisikhangele ke ukuthi abanye abantu bathini khonapha ke kuFacebook. Nxa sikhangela ke baningi abantu abangenayo sibili bekhuluma bakufisayo. Okuqala ke uClemens umzola Dube uthi livuka njani baba Dube. Kulandele ke uShepherd Ndlovu lawo uyasibingelela, siyabonga kakhulu ke madoda ekhaya. Mzilikazi Mabula uthi kukurawundi lokusabusa elizweni leZimbabwe kuzobuya ke unomagugu Ngwenya la uthi livuka njani Mthembo, ingahle kakhulu. UVasco Imoyo la uyabingelela, siyakubingelela lawe lapho khona kunapho ke Vasco. Kuzobuya ke antileta Thabanga uthi livuka njani ibakwethu, sivukile kakhulu singazi nina khona ngapho. Sibone ke Aaron Dube uthi amavuko Mthembo, yebo ke mvuka Mthembo unjani lapho khona khona ngapho. Sibone njalo abanye abakhona uGift M Molusebeng uthi ngikhona mbukele baba Dube, siyabonga kakhulu ke baba Molusebeng. Then kuzobuya uMaziya Chongwe uthi linjani msakazi uGabule, asizwe into ayikhulumayo, asizwe ukuthi uya ngapi xa ikhuluma ngento eziningi. Kethiwe Ncube uthi livuka njani msakazi, sivuke kakhulu singazi kuwe khona ngapho lapho khona. Aaron Dube yakhuluma lapho uthi iqiniso abantu bayathunjwa libandla leZanu-PF kudala la kuqalisa konke lokhu. Siyabuza uyakhuluma lapho ke. UThembelani Ndebele uthi MDC ingavumi ukuhlala phansi, kumele isebenze silokuzwayo. Msunduzwa Ndlovu uthi la ukhona khonapho, siyabonga baba Msunduzwa. Kuzobuya lo baba uJason Maphosa uthi unjani msakazi, siyaphila kakhulu mfowethu. UVasco Moyo sebuyile njalo uthi kanti kudlala imlayezelo enjani khonapha ke emsakazweni, siyathumela kuthandibali. Ye, thumela kuna manje sizawifaka ekuseni kusasa baba Vasco. Kuzobuya ke omunye Sibontumbane uPrecious Dube uthi livukile Dube, kunjani ke Precious. Hayi ke okwamanje ke sidlale ezomculo lamhla, siyaliphindela ke ihlandla lesibili likaThemba Maseko umculi.
Ebu ekuqaleni ukucula leli CD kubenzima kancane, kodwa ke futhi libe ithathe 3 years practice yakhona, kodwa ke amandla kaNkulunkulu liphumelele laze laphuma i-album lokuqala lesihloko esithi lona Vyamazwi Malusi. Kanti ke ngibhekelele i-album elitsha elizophuma mhlambe ngo-December wona lo 2019 futhi. Kanti ke i-album lelo lizobe liqukethe ezinye ingoma ezintsha futhi, isihloko salo sithi ilwa nesitha sami. Ingoma le ichasisa nzima kancane ngenxa yokuthi izimvu ziyamazwi umalusi wazo ozalusayo. Chai kote kanje zani zazo uchi kufanele ziyepi. Kantike nati ngithanda ukuxwayisa kakhulu abantu abaphendukileyo kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi bathi babona again kuNkulunkulu, bamele bekwazi ukuthi asibulahlekiswa ngabanye abantu, asibuduhiswa njalo ngabanye abantu esibabonayo esibazwayo ngezimanga ezincane. Thina sikhonza uNkulunkulu, siyamazi umalusi wethu, njalo siyamazi usiholayo ukuthi ngibani. Ngithanda ukuchasisa amazwi anjalo ukuthi abantu sisuke sithathe ngento ezincane kakhulu, sibambe ngento ezincane, izimanga esizibona zisenzeka ngabantu engaphandle, ezinye ezingasisindayo. Kodwa ke ngingajaji lutho ngenxa yokuthi ngichasisa wona lamazwi ukuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo. Uma ichaya ikhodi ziyazi ukufanele zisibaye. Nathi sifanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu wethu ufuna kithi. Akekho umuntu ozobuya azibambe ngokunye okuncane, silandele emuva. So ingoma lenichazisa kanjalo ukuthi chaza ngesimo esinjalo sokuthi siyamazwa simkhonzayo, siyamazwa siholayo ukuthi siholwa ngubani.
Zalethulela-ke ihlandla lokugcina lomculo kaThemba Maseko kusasa. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana lebandla MDC. Abakubandla leZANU PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa uhulumende kaMnangagwa. Siqhubeke lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo uNkosi Dube.